Kati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Mhlaka 23 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukufa abantu abathathu ngemva kokuwa kwendizamtshina encinyane emaSwingo. Uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi ethulwe izolo yamukelwa ngemibono ehlukeneyo. Sizakuzwa njalo ukuthi induna uMaduna elobele incwadi umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umbhoqazwe wegogurawundi uthini. Kulabantu abafileyo ngemva kokuwa kwendizamtshina encinyane enelisa ukuthwala abantu abahlanu kuphela. Lindizamtshina iwele entabeni ze-Chemanjere emangweni weMathetsi duze lomgodi we-Rincon Mine. Ibikwa ibivela eChiretsi isiya eVictoria Falls. Izidumbu zabantu abakade bephakathi zifahlazekile okokuthi kube nzima ukuba kwazi ukuthi bebebangaki abantu abebephakathi. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele Studio 7 ukuthi sokutholakale ubufakazi bamagama abantu abathathu.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Ukulabanye abamukele inhlelo ezethulwe ngumphathi ntambo gachalo ezemali lenotho yelizwe umnumzana Mthuli Ncube ezokunciphisa indleko zikahulumende ukuze kutholakale imali ezaqhuba inhlelo ezibhekane lokuthuthukisa impila kahle kaZulu kanye lokubhadala izikwelede zelizwe. Kodwa abanye ababalisa izisebenzi zikahulumende bathi inhlelo lezi zizakwenza impilo yabaningi ibe lukhuni. UGibson Pepe usethulela lolu daba eseHarare.
Kuminyaka edluleyo imali ebhekane lokukhonza izisebenzi kahulumende ibibhinya inani elingamathumi ayisiyagalolunye lani ekhulwini 94% yendleko zonke zikahulumende. Kodwa umbiko owethulwe nguNcube izolo utshengise ukuthi inani lemali ebhekane lokukhonza izisebenzi zikahulumende yehlisiwe okwenze ingatsha ezifana lezemfundo nolwempilakahle kaZulu zithole imali ethe xaxa. Isakamuzi seHarare umnumzana Thembelihle Sihwa uthe bekubalulekile ukuthi inani lemali eqondane nemiholo yezisebenzi liyehlise ukwenzela ukuthi kube lenye imali esalayo ukuze iqondane lokusungula inhlelo ezithuthukisa ilizwe.
Sithanda ukubonga sibhajethi esiyiprezentwe nguminista uProfessor Mthuli Ncube. Siyamshayela isondo ngakule lapha, especially lapha kukhiphe kubone akuthathe kubona ama-salaries abantu a-government officials akade ngibhadala imali eziningi kakhulu. Hhayi, siyambongela. Lelo 75% cut naleyi ingachanela towards ezinye izinto ezingasinceda sibuyelizweni. Ngakho hhayi, lapho siyambonga.
Njengendlela yokufinyeza inhlelo zikahulumende, uNcube uthe kuqala mhlaka 1 Zibandlela 2019 uhulumende uzehlisa umholo weziphathamandla zikahulumende eze kuzinga laphezulu ezibalisela umphathintambo ngokuhlanu ekhulwini i-5%. Uqhubekele phambili esithi akusela mota kahulumende ezahlala emzini wesisebenzi sikahulumende isetshenziswa imisebenzi engelando uhulumende njengoba uhulumende ubelahlekelwa imali eningi ethela amafutha kulezo mota kanye nokuzilungisisa. Kodwa abakhulume le-Studio 7 baveze ukungabi lethemba lokuthi uhulumende uzagcwalisa lezi nqumo ezethulwe ngumnumzana Ncube, ikakhulu kukhangeliswa ukuthi uhulumende we-ZANU-PF ule mbali yokungalandeli lezo zinqumo.
Ye, izinqumo ezithethwe ngumnumzana Ncube zibalulekile sibili ezibhekane lokulondoloza imali kahulumende. Ezifana lokuthi izimota zikahulumende zingasasetshenziswa for ama-personal reasons. Kodwa ukuthi lokhu kuzenzakala na ngolunye udaba olutshiyeneyo, ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende we-ZANU-PF lembali yokusebenzisa imali ngendlela engayisiyo.
Kodwa abanye bathi kunzima ukuthi babe lethemba lokuthi leyo mali elondolozwa nguhulumende izasetshenziswa kunhlelo ezithuthukisa uZulu, kulandela umbiko obhale kugwalo lukahulumende oluthathi nawo stabilization program, lapho uNcube athe kuzafanele kungezelele imali ephiwa amalunga edayela ephalamende. UNcube ubeke imali ezigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu ayisiyagalolunye lamadola 3.8 million eqondane lokwakhiwa kwendlu yebhalele ephalamende. Ngokutsho kukamnumzana Pride Mkhono ongomunye olwela amalungelo obuntu, indlu yephalamende entsha ayibalulekanga ngoba yona le ehlezi khona yanele udubo lungolo ukuthi kufanele kufinyeze inani labalungu edayela ephalamende eliningi ukudlulisa kukhangelele ubuncane belizwe leZimbabwe.
Imali ekhulunywayo efika yona i-3.8 million yokuthiwa kuza yakhwa iparlamenti e-Mount Upton ngaphandle kweHarare, sibona kuyimali nje elahlwayo abayilahlayo ngoba iparlamenti ekhona kathesi abayisebenzisayo ama-rentals ayo achiphile, njalo isendaweni yokuthi wonke umuntu nje nxa efuna ukuthi ehambe kuparlamenti ebonte ukwenziwani uyakwazi ukuhamba ebona.
Kunjalo nje inhlanganiso elela ilungelo lababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko obhalwe namhlanje ikhankasela ukuthi izisebenzi zikahulumende ziholiswe ngedola leMelika. Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende laye esethesa uZulu othenga impahla ezifana lezimota phandle kwelizwe ngemali yaphandle. Inhlanganiso le izatshengisela mhla ka-29 lo-30 lwezinxa uhulumende engavumelanga lesi sinqumo. Imizamo yokuthi sixoxisane lenkokheli yalezinhlanganiso ecingweni yehlule. Kodwa umnumzana Mbuso Machazi ongumbalisi uthi ukuqhubekela phambili ehola imali ye-bond note le-RTGS ngesikhathi intengo siqonge kanje kwengezela ubuyanga bezisebenzi kahulumende.
Mboni ngani uhulumende kumele asincedise njengabantu abamsebenzelayo ukuthi imiholo le esilayo ayisahambisani lentengo yezinto esezikhwelile kangaka, and njalo kungaba ngcono ukuthi lathi siphiwe wona lawo ama-US dollar.
Lesi sinqumo esithethwe ngababalisi basemaphandleni sikhangele ukuthi sizabambanisela ezinye inhlanganiso zababalisi kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ekufuqeni udaba lolu kuhulumende. Izisebenzi zikahulumende sezile sikhathi eside zikhonona zisithi ukholo lazo kufanele lingezelelwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezakhamizi zamukele inyathelo likahulumende lokwaba imali efika kuzigidi zamadola ezedlula kancane ezingamakhulu amathathu i-310 million kubhajethi yalonyaka ukuthi iye kumisebenzi yokuzivusa kwezabelo i-devolution. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Sethula umbiko wokuhlelwa koluhlu lwendleko zikahulumende izolo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba ubeke eceleni limali ukuze izabelo zizibuse ziqhuba le misebenzi yentuthuko. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeHarare Residence Trust uMnumzana Albert Mazula uthi lokhu kuyinto enhle ngemva kokumelela lolu hlelo okwesikhathi eside.
Yinto enhle ukuthi at least sibone ukuthi uhulumende ufake enye imali eceleni ukuthi isebenze ku devolution. Lanxa nje singagayela i-310 million, ngibona ngathi kayaneli kangako ngoba inga divide kuma province kuyagcina kule mali emlutshwana.
Umqondisi wenhlanganiso Combined Harare Residents Association CRA uMnumzana Mfundo Mlilo uthi noma uhulumende sethathele linyathelo isifiso sabe zombusazwe nje kuphela kungela sekelo ludingakalayo ngoba kuzatsho izigidi ezine nje kuphela zamadola kukhansili ngayinye elizweni ethi lolu luhlelo lwezombusazwe nje kuphela okuthiwa i-political devolution ngesilungu. Kukanti eZansi ye-Afrika njengomzekeliso umumo wokungamachumi amahlanu lasikhombisa ekhulwini i-57% ngokulungisisa umumo wezakhiwo lemigwaqo i-infrastructure ngesilungu yonke ivela kuhulumende. Umqondisi weChitungwiza and Manyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi udubo yikuthi uhulumende usuke wagijima ngalolu daba engazwanga imbono kaZulu.
Bengakahlali phansi ukubona ama-principles lawa kababuyanga lawo ebantwini. So ngathi sesiya kuParliament siyafisa ukuthi nxa sisiya kuParliament iParliament izabuya ebantwini ikhulume labantu izwe ukuthi khonoko okufiswa yi-executive kuyahambelana yini lezifiso zethu thina abantu jikelele. So kungenza njalo singaphuma lenye into engcono noma thina ngathi sokuthi simangalisa ukuthi the same government eyayingafuniyo i-devolution kathesi yesigijima phambili kathesi isita sesilama principle.
UMazula uthi okunye okumele abantu bakwazi ukuthi uhulumende angahlela indlela afuna imali yesizwe isebenze ngayo kodwa ehluleke ukugcwalisisa leyo misebenzi.
Imali eyabe ibhajethwe nguhulumende ukuthi uzayithola kayisiyo imali etholakalayo. Ingaswelakala ke leyo mali bayakhangela ke ukuthi kungaphi lapho abangaquma khona. Sithemba thina ngezakhamizi ukuthi nxa imali kuhulumende ingikela ukufika kuleyo ayikhangeleleyo kodwa i-310 million kungaba kuhle ukuthi banikwe injalo, hatshi ukuthi bayiqume ngokubana bona kabasafika ngakutarget yabo ye-income.
Uhulumende sevumelane kudalele cabinet ukuthi kulungisiswe iziqondiso zomthetho wezigaba owe-Provincial Councils and Administration Amendment Bill ezizalaya imisebenzi yamakhansili anje. UNcube esethula ibhajethi yakhe uthe limali izasetshenziswa kuqakathekiswa izinto ezifana lobuyanga kusabelo sinye ngasinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Bayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezi liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Gwanda mhla ka-26 Lwezi, Lupane mhla ka-28 Lwezi, Sicine ngakontuthu ziyathunqa, Kobulawayo mhla ka-30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo, lingakhuthwa yileli thuba.
Induna uMnumzana Vese Maduna Mafu oyefilabhusi uselobe incwadi elobela umanyano we-United Nations ukuthi ungenele kudaba lwegugurawundi. UMaduna uke walobela umongameli Emerson Mnangagwa ugwalo olulezikhalazo ezifanayo. Kodwa ngemva kokwethula incwadi le, kubikwa wathola imbiko emethuselayo ukuthi nxa ifuna ukusuka emzini wakhe kuzamela adinge imvumo emapholiseni eNcitha. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lelunga lenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu, uMnumzana Mbuso Ofuzwayo ngalolu daba.
ngicine kuthiwa ungani uyalulama kodwa njengomuntu osemdala khona ukuthi ehlale ehlukumezekile. Obviously iDP yakhe iyabe isizabe icansa isehla ngoba uma sutshelwe ukuthi wena akuzange uphume esigabeni sakho ungazange wazisa labo kutho ukuthi usuku-house arrest in a sense.
Manje ngokuzwa kwakho kukhona yini kade kungenzakala engasuka lapho kade kuthiwe kona engasuki engazisanga bona lapho?
Okuluhlupho ukuthi yabona ilizwe lethu lihlupha ngokuthi siku-military state. So uma liku-military state ukuthi kungenzakalani kumvela okungazake bakwazi ukuthi bemenzisa ingozi yemota khona kuyena nokuthi behambe engxenye bexotshanisa imota yakhe lento ezifanayo ezizabe zimenza yena ebone ukuphepha kwakhe kungasekho lula esigabeni lemhlabeni esengumuntu omdala. Obvious kanjani ngoba kulalo kuyena kuthiwa i-emotional pain ukuthi umuntu njeni unjani ayisho physical but konke umuntu ubona abantu baphonga uquma phambi kwakho bangakwenza bona laba abantu bakamnangagwa ama-CIO so yingezinye zendlela zokuhlukumeza abantu so mbona ngazathi lalo ngahlala bengambophanga kodwa bangenza ezinye izinto ezingabonakaliyo ebusweni bomphakathi ukuthi bayihlukumeza njani indlela kodwa beyihlukumeza.
Yena ulesiqiniseko yini sokubana incwadi le yafika ezandleni zikamnangakho?
Hayi, ukuthi ingabe yafika ingabe ingafikanga but obvious ukuthi wayibona into imisihambe yaba viral engayiboni even engayibonanga official but ngicabanga ukuthi engabe yahamba uma ngixoxa labanye bathi kungazani yahamba njalo ungabona bona abe ofisi yena leyana sebe reacta obviously kukhona okungabe kwenzakala anti labana ngondunywe yinkosi.
Lo umnumzana Mbuso Ofuzwayo ilunga lenhlanganiso ye-ibhethi likaZulu ubexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekwaBulawayo. Namhlanje kuhlelo lwethu lwe-Life Talk sizalithulela ingxoxo ebikhokhelwa yi-Studio 7 esiyenze eHarare ngolwesithathu. Yikho ke asoze semukele incingo zenu kodwa lingasithumela imbono yenu ngalolu hlelo olusuza amalanga alikhulu kwafungiswa umongameli Emerson Mnangagwa esihlalweni. Kusenjalo, intengo yempahla ezitolo ebiphezulu lanxa umhlaba wonke phose jikelele. Intengo ibehlisiwe ngaleli langa kuthakazelelwa ilanga elithiwa ngolwesihlanu omnyama kumbe iBlack Friday ngesiNgisi. Ezinye zezitolo elizweni lonke jikelele ikakhulu eHarare zehlise intengo kakhulu okuvumele uZulu ukuthi athole ithuba lokuthenga ngentengo ephansi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnumzana Dumisani Mpofu ohlala kobulawayo uthi bekugcwele abantu abaningi ezitolo ikakhulu kwezezigqoko ngenxa yeBlack Friday. Uthi isimanga yokuthi abantu balemali eningi kakhulu loba nje izinto zinzima elizweni.
Abantu bebegcwele namhlanje ngayo le iplini yokona iBlack Friday leyo bekugcwele abantu ema shops kakhulu awezigqoko. Kodwa ke ezinye indawo ngathi indawo zama furniture landlani lokho okunye okungayisokozigqoko bikade kuvele kutshaya umoya. Amboni ndibona bake bazama ukuthi mbe bacabanga ukuthi behlise intengo. Ngiyabona izinto zakhona vele lazo ziyama-price okhona vele hayi kakhulu. Kodwa ke isimanga ukuthi abantu vele imali bayithatha ngapi thina isimo sinje eZimbabwe.
Unkosazana Immaculate Nyoni uthi ezitolo eziningi bayakhweza intengo banganaki ukuthi imali yakwele Melika iyalingana leyalapha.
Ama prices esikubonayo ukuthi uminister wasitshela wathi ibondi le yusa kuyalingana kodwa sesikubonayo ukuthi ezitolo eziningi bayakhweza kakhulu bathi times 3.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Mahlangu uthi isimo asimanga kuhle njalo izinto azisatholakali.
Ya izinto ekwenzakalayo ukuthi isimo simanga kuhle kwelakithi. Besicela ukuthi maybe izinto zisazokuba ngcono kodwa sesifuna izinto zibawo esingangena emashop izinto ziyakhwela cooking oil yonke into lokushota futhi sesishota.
Umnumzana EJ Sabwe ukhulume kakhulu ngesimo samafutha ezimota elizweni esesiqala njalo ukuba sibi laloba uhulumende wayethe uthole amafutha azaqhube ilizwe okwesikhatshana.
Indaba yefuel bakithi isithwali senzima kathesi imbona abathi izakhwela ingakakhweli kathesi sigada nzima imchovo ngikhuluma nje izolo bebebhoda abantu bomchovo idiesel ingekho emagarajini akabakakhwezi khonapho sibhadala ama-75 cents bebevele sebesethusele ukuthi bazakhweza naleyo mchova ngoba ibhajethi ithi sikhwezi izakhweza ifuel phezu kwakhonokho lezi ezepetrol vele zibe zingahambi zigcwele emagarajini lapha akulalutho ludwendwe lodwa uye kuleli garaji ludwendwe imota ziyafika amachumi amabili amathathu zilayinile khonapho kodwa okusimangalisayo sizoyena uhulumende esithi fuel i-fuel situation under control ikukontrol yiphi kathi izimota zilayinile thina sikata nzima imchova le kathesi sesiphangisa ukuya endlini sesisaba ukuthi ungaphuza uyathola umchova usukhwelile maye ungaba yimpilo upho khonapho kathesi bathi ayikakhweli ifuel pho mzwana sebeyikhwezile-ke nge-6% zabo lezi abakhuluma ngazo bathi sisebenze njani thina imiholo ayikhwelanga laleyo mbonus ade besithi bazithembe ukuthi bazasinika yona senze okunye bathi abasasiniki
intengo yempahla eyehlukeneyo elizweni jikelele lokhe ikhuphuka lanxa uhulumende esithi imali yohlobo lwebond ilingana leyemelika ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amakhulu ezizalwane zeMelika namhla agcwele ezitolo bethenga impahla ezehliswe intengo ngoba kulilanga elithiwa ngolwesihlanu omnyama kumbe Black Friday lapho intengo yehliswa ezitolo. Umbango phezu kwesihlenge phakathi kwamazwe athi eleBrithani leleSpain usucatshangelwa ukuthi ungaphazamisa imizamo yeBrithani ukuthi isuke kumanyano we-European Union phansi kohlelo le-Brexit. Kuhlelo Woza Friday namuhla sihamba neqembu lesicathamiya ele ukukhanya kwezwe liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Inkubalo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade le ukukhanya kwezwe elesithathu njalo lilengoma ezilichomi ezigoqela le ethi hlabelela lapho leli qembo elichaya khona imbali yalo kwezomculo.
Ukukhanya kwezwe spring up on the 13th of February 2013 in KZN Mbembeswana in Matabeleland South. As Ukukhanya kwezwe, we do Icathamiya music and dance, used with a variety of Ndebele traditional dances, as to send a message of respect, love and unity to the world through Ukukhanya. The group released the first album in 2015, Take It Milindele Umalinde. We brought another album in October 2016. In October 2017, we released our first DVD with combined songs from the two albums. Sibonga abazali ngothando abalalo kithi. Siphinde sibonge abalandeli bomculo wesintu ngoxhaso lwabo. Ngokusivotela sawina i-award yeSkies Metro Music. We thank God for the showers of blessings and this amazing talent of singing. Thank you.
Selomkhokheli waleli qembu kuhlelo uMayibongwe Inkosi Madikwa. Limi njani iqembu lakho Madikwa?
Iqembu lethu lilamalunga angu-7. Lilamo Mayibongwe Inkosi Madikwa. Libe lo Hloniphani Madikwa. Libe lo Lungani Khanye, libe lo Mpendulo Khanye, libe lo Qhubekani Mabhena, Ignatius Dube, kanye lo Mbekezeli Nkomo.
Kuyini kahle kahle okwenze lakhetha ukuhlabela isicathamiya?
Ewenze thina sakhetha ukuhlabela isicathamiya endaweni yakithi lapha eKezi bekwande kakhulu ukuthi kubuya amaqembu acula isicathamiya sisafunda sasesikolweni sakuthanda lokuyana kwabakhona enhlizweni lathi kwaze kwafike kuthini no lomculo lo njengoba ungumculo omuhle kangaka njalo ungumculo wakithi umculo wasekhaya akuthi sinyathele lolunyawo bese libona kubafowethu belwenza safunda lati
kukhona lomntu onyenyezayo uyanyenyeza ezinsebeni zam
uthi
asho nathi ntoni ubuntu umuntu ajonapha amasevisisi
uthini yena
uthi asho nathi ntoni ubuntu umuntu
Lege ngethi akunandaba
Ubuyenzela Bethatsenandaba Umuntu tathe pamajulu umuntu ambona le
Hayibo
Aphezulu namalanga uthole phansi nje Kuma mentaba sanduthu nje Ikhethe dale ya 1947
kuzoba lale eyokholo ethi msindisi wami ezinye ingoma ezikuleli dlalade abafana be ukukhanya kwezwe bazicule bexhaswe ngabahlabeleli abagoqela ugazeli mnyama kanye lomculi kamasigandi wakwele South Africa uDr. Vuselaphi litholakala ngapi idlalade madihwa lani njalo litholakala njani
inombolo zithi +26373529600 kathi njalo iwebsite ithi www.ukukhanyakwezwe.com kufacebook ukukhanya kwezwe kathi le email address xa uthanda ukusithumela email address info@ukukhanyakwezwe.com
Vaphuma ke enkundleni abafana be ukukhanya kwezwe ngale ethi inkubalo ehiyo phela isihloko sedlalade
umculo weqembu ukukhanya kwezwe kudlalade lalo elitsha elilesihloko elithi inkubalo ebeselethulelwa ngontungameli Inkomo we-Studio 7. Ayike lisiqhubela uhlelo lwethu kungolesihlanu kunje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ekhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.